sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 19 kuNhlangula 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Into ehluphayo ikuthi abantu abajayelanga izinto ezintsha. Amabizo amakandidate ethu wonke awe-CC segqitshiwe.
Uyaxokozela kubandla le-Citizens Coalition for Change ngenxa yokungethulwa kwamagama acacileyo abazancintiswa kukhetho olukhulu oluzayo.
Yevota emuntu ongangezele kuhle basevalela leyowokhithi. Iwokhithi yayisinika ukudla. Kanti kuthiwa wathi angehlulwa uza kuya egangeni. Egangeni uyakulwa lobani.
Kulabanye abantu abadika basoze bevote kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa eZimbabwe ngoNcwabakazi. Kwakhiwa idamu eNkayi okhangelelwe ukuba lizathuthukisa impilo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uyaxokozela kubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa okungakhanyi kahle ukuba ngobani abazalimela kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. Sokuzele insuku ezimbili ukuba babhaliswe amagama abazancintiswa kukhetho oluzaqhutshwa ngoNcwabakazi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Akwaziwa ukuthi kuzahamba njani ngolwesithathu kudayele nomination court okukhangele ukuba ibandla le-CCC lizakhetha abantu abazancintisa kukhetho olukhulu oluzayo kulandela ukubuthaniswa kwamagama alabo okuthiwa benze kahle kuhlelo lwe-consensus candidate selection. Okwamanje kulamagama ambalwa ezigabeni ezishiyeneyo ethulwe inkokheli yebandla leli izolo abalakho ukungena kukhetho lwamakhansila lolwamalunga edayela ephalamende kulandela ukunqotshwa kukamnumzana Julai Biting umnumzana Rusty Makam. Ekubaleni okwabantu ababakhethileyo ngomgqibelo uZulu umelele ngamehlo abomvu ukubona ukuthi kuzakhethwa bani phakathi kwababili laba nabanye. UMakam ukhethwe ngabantu abedlula kancane amakhulu amane 406 kwathi abedlula amakhulu amathathu lamachumi phose amane 337 bakhethe uBiti Harare East. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa uthi okuhlupha abaningi ukuthi abantu kabajwayelanga indlela entsha yokukhetha inkokheli.
Abantu lokhu bejwayele into zakudala ezintsha bayazitshiya ngoba bayibona ngani akusoze kufezeka abakufunayo. Thina njengoprezidenti etshilo uthe amabizo amakhandidethi ethu wonke awe-CC kusuka kumakhansela kuze kuyefika kuma-MP segqitshiwe.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ellen Shiriedenga obona ngenhlelo zokhetho kubandla leli.
Sesiqedile uhlelo lokukhetha abameli kumaprovinsi lawa khathesi sikhuluma kunje kulabantu abalomlando okuhluzisisa ama-documents nalawo ama-candidates ethu bekhangela ukuthi abantu abafuna ama-candidates laba balamaphepha ayeneleyo yini.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi okwenzakalayo kuveza sobala ukuba ibandla leli selidabuka phakathi njalo ngalilamaqhinga okulwisana le-ZANU-PF. Umnumzana Matthias Thole ngenye yezincwethi ezilombono lo.
Kutshengisela ukuthi abahlelekanga, kutshengisela ukuthi izinto azihambi kuhle.
Enye njalo incwethi kwezombusazwe umnumzana Peter Sibindi osebenza e-University of Zimbabwe uthi kuza kuba nzima ukuthi abanqotshiweyo besebenze nabazamela i-CCC kukhetho oluzayo.
Iyadivayida mani into leyo kulokuthi i-United a very critical juncture. Kanti esingaba kuthiwa yisikhathi labo abahlangana khona bemobilayiza bebambana.
Kodwa umnumzana Bekezela Gumbo incwethi kwezombusazwe okuhlanganiswe yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi akula okubi ngohlelo lwe-CCC. Ugumbo uthi lokhu abakwenzayo kulakho kwenza iZANU-PF ingazwisisi indlela ibandla leli elisebenza ngayo.
Kulabangane abaningi abakhona kade bekhanya ukuthi uChamisa uzabavikela. So uhlelo lolu ubona lwenzwe kanje kuyindlela enhle yokuthi abangane abadala uma bekhitshwa ngabantu bephume ngendlela engasoze benze bezondele uChamisa bebhazwa.
Umnumzana Mabutho Moyo oyebandla leZANU-PF kudale le-Central Committee uthi kusobala ukuba kungani ibandla le-CCC
ngamadlwane abakwazi ukuthi benzani, abakwazi bakhangele ngaphi baya ngaphi. inomination court ikhona ngolwesithathu kodwa abambuzile izolintathela izindaba wehluleka ukubanika ilist yamacandidates ngoba akalawo lawo macandidates.
Ibandla le-CCC izolo lethulele uZulu amagama abantu abangene kusigaba esiphezulu sokukhethwa nguZulu ese-consensus candidate selection ezabelweni zonke zelizwe kuzakhethwa abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo phakathi kwabantu laba. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Inangi lamaqhegu lezalukazi abahlala esigabeni sentaba zintshona ngaphansi kwesiqinti semguza bathi kabazivoti lonyaka ngoba bakhethile ngokuqanjelwa amanga zinkokheli zebandla lezanu PF ezihlala zibathembisa izulu lomhlaba okweminyaka leminyaka kodwa lokhu behlupheka. Abanye abatsha labo bathi kabasuze bevote kukhetho oluzayo. Kubika uEzra Jesus Banda.
Imkhankaso yokhetho lonyaka isiqalile. Abahlali bentaba zinduna kukhanya bajabulele ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Mnumzana Leonard Moyo uthi kavoti ukhetho oluzayo.
Bayasipromisa bathi sizayenza lokhu akwenzakali. Sizayenza lokhu akwenzakali. Asizakwazi ukuthi mayezithini. Eze sicabanga ukuthi uzihlalela nje vele ungayizihlupha ngokuyela inini. Ukuyavota akungcono ukuyekela kuphela. Bali babuya sebe. Funa sibavotile sebe funa sikampeni sebe kampeni futhi sibavotile mina sendiniwe nje sengathi
ugogo uSeraphiri oneminyaka yokuzalwa ngamathumi asichiyagalo lunye lambili 92 years old laye uthi ka 40 lonyaka
khulumi iqiniso ukuthi mpana
eh
hayi sozinye
indaba
ngevote umuntu ongangezele kuhle basevalela le wokick iwokick yayisinika ukudla. Ande uto wata angehlulwa uza kuye egangeni. Egangeni uyakulwa lobani. Ande useza kulwa nabantu esesichaye ukuthi isayekele ngumbutela. Basiqothele amakhiwa ayisenzela konke bawaxotsha.
Umnumzana Bigboy Jabula ilunga lebandla leZanu PF uthi indaba yemali efayo yiyo yenza abantu bangasalithandi ibandla lakhe kulindawo.
Hayi mina ibandla lami ngisalivotela yilami lena esilagugayo. Izibra.
Izibra.
Eh, ngaguke ngavuthi
izaphu.
Izaphu exactly.
Wasusiyana.
Hayi, ngasembuyela kuzani ngoba yempethe. Abantu bayisikela but balukunyunyuta ngathi baba swakali kahle. Into zayo kazicace. Khangela kadizi ukuthi imali le injani. Esiyisithembile esiphila ngayo.
Umnumzana Sipho Ndlela oneminyaka yokuzalwa engamathumi amane lanhlanu 45 udla nxa ehlupheka uyavota kuphela lonyaka.
Hayi esigabeni abantu bayakhala kakhulu ngoba sidubeka sesizwe khona lokho nje phela ukuthi lo kuthi siyazilimela ukuze ingathi khona lokho siyahlupheka vele kusasa yangikhona ayikho nje mbonana ngani labantwana lo mfazi ngabe ukuthi abantwana bami bahlupheka kakhulu. Hayi uvota sizengekile. Asuzengekele noma ungaba yokwenzima kuvota asuzengekele. Mina vele ngiyi-MDC ngisifuna imali kakhulu elizweni lamakhampani tingavula sikwazi ukusebenza.
Kukanti uSporo Moyo webhekeni uzonto kwamagama ngesimo sezomnotho elizweni. Umoyo uthi sokwesikhathi sokuguqula izinto elizweni.
Siliphume. Yatayakudisti asisebenzi ngwabuya le bondi bathi bondi abasalifuni no job no what so sifunani khonapho akuntshele into esifuna khonapho kuyini sidubeka sinje amakhampani ethu avala asisebenzi azange siphiwe ama-benefit ethu kwathi hambane amakhiwa athi hambane ecela imalini kumkabi so hate this attitude eyenzakalayo eZimbabwe njengebhekeni la no esidiniwe.
Osakhulayo uqondani Walter oneminyaka yokuzalwa ngamathumi amathathu 30 uthi yena labanye bakhe abavoti lonyaka ngoba amabandla akhona akancedi lutho.
Angazi ukuthi ngaze ntshintshe kwesikhathi ekumele khona bavike kube yinto eyi-one futhi kufane
thina vele abathi osakhulayo vele isasa yethu vele yazi sizalelele enkangalethu ngoba umsebenzi akulo ngaze uhambe emsebenzini awutholi akungeke undlungele ngoba lami ngendlela lami engikhule ngayo ngeke kube layo ikusasa lami elihle.
Abaningi bakhala ngemingcele emitha edotshwe iZimbabwe Electrical Commission uhlelo le-delimitation bathi abakwazi ukuthi sebevota kuziphi indawo esigabeni lezi. Ukhansila wakulindawo-ke u-Alexander Mkandla ku-World 6 omele bandla leZanu PF uthi kala qiniso ukuthi kuzahamba njani.
Yeah, not quite sure on that one. Kungenzakala ngeke sikwale lokho but we are also trying to educate them. Yeah, bakhala shem abantu bakhala. But then, well, akulanto abangayenza ngazi bakhale but ukukhona ukuthi iprogram esiyenziwe
awutshintshe
iyakutshintshe
ngolo sithathu inkantolo yomthetho inomination code izabhalisa lokwamkela abazancindisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa eZimbabwe ngonqoba kazilonyaka ngimele studio 7 ngapha intaba ziduna igama lami ngeza Jesus Banda.
Uhulumende wakha idamu emfuleni uthanga nenkayi elilago guqula impilo yabantu esigabeni lesi ungani khona izulu ngemfanelo minyaka yonke. Kubika unokudaba Dlamini.
Idamu leli elibizwa ngokuthi yiZiminya Dam elasungulwa ekuqaleni komnyaka ngokutsho kwengcitshi zeZimbabwe National Water Authority elizakhayo liza kuba yisilinganiso somango angamakhilomitha amathathu lengxenye 3,2 kilometers. Umnumzana Alois Katsande obona ngokwakhiwa kwedamu leli utshele umsakazo weStudio 7 ukuba sebesebangeni eliphezulu lesakhiwo lesi lapha abagebha khona imingcele kanye lokusukumisa imiduli ezabamba amanzi amanengi azasetshenziswa izakhamizi ukulima okuchiyeneyo. Uthi kukhangelelwe ukuthi lumsebenzi uqitshwe ngomnyaka ka-2025.
The idea is this project should be completed at the same time. To say we should have the dam completed.
Lokhu kufuze sikwenze siqede isikhathi sinye. Kugoqela ingadi zokulimela ukwakhiwa kwesitishi sokupheka amagetsi kanye lokwakhiwa kwendawo okuzaphekelwa amanzi ahlambulukileyo enkayini. Lindawo izavula nxa konke lokhu sekwenzakele. Okwakhathesi silabaphenya ukuthi amagetsi zapheka kangakanani njalo sihlose ukupheka amanzi ahlambulukileyo lapha azaphiwa izakhamizi emathetshaneni lezikolo njalo sizafaka ithara isuka enkabazo enkayi izobamba kulindawo.
Ngokutsho kukahulumende kuhlangothi lwe-Transport and Infrastructure Development, idamu leli kanye lezinye intuthuko okubikwa lizeza lazo liza kwakhiwa ngezigidi zamadola emelika ezedlula kancane ikhulu lamachumi amathathu amadola 132 million. Ukatsande uthi lintuthuko yenzelwe izakhamizi ngemva kokunanzelela ukuswelakala kwamanzi ngemfanelo kulo umango kanye lamathuba emisebenzi abangaziphathisa ngawo.
You have many of these projects which are being done for the community, so maybe it's just trying to replicate that.
Lokhu akusikho kwabo somabhizinisi abalimayo kodwa ngokwezakhamizi njalo yibo abangazikhethela indlela abafuna ukulima ngayo bethole inzuzo.
Umnumzana Bona Mahlangu usobhuku weMenda Village uthi njengenkokheli yomdabu bayayamukela lentuthuko.
Le ntuthuko enhle kakhulu ngoba i-ORTS ngabantu abethu baqhatshwe khaphana abaningi. Sikhangele ukuthi ngemva kwalokhu idamu leli lingabani ngusimoni leCarib ngoba kuyabe sekunenhlanzi eziyafakwa khona phana edamu okungaba ngama-tourist attraction babuya labo bezobona ngoba kuyabe kuyinkalatha yedamu eliyaba uleCarib omncane.
Umnumzana Norman Ndebele ukhansila omele iward 19 laye uthi lintuthuko idale amathuba emisebenzi esigabeni lesi.
Kube lusizo kakhulu abantu bevele kungela ndlela esingathola ngayo imali. Abantu bebethwele nzima kithi lukhulu kwadula kodwa at least abantu kathi sebethola imali.
Ngokutsho kukaKatsande abantu abedlula ikhulu lamachumi ayisekhombisa baqhatshiwe kuleli damu kodwa ukhansela Ndebele uthi iningi lisebenza imisebenzi engatsho lutho.
Kugcwele kakhulu i-general hand yibo abaqatshwa kakhulu. Aba beqatshwa bekhangela abanye bayagebha abanye bayenza nje imisebenzi ekhangeleyo and then skilled people balutshwana but sesilaba abanye ama-drivers amanye abalokhuz abarekruthwe khonapha aba-driver ama-scavators lama-tractors.
Idamu leziminya ngelesibili elakhiwa nguhulumende kusabelo seMathebeleland North ngemva kwegwayi Shangani Dam yona ekhangelelwe ukuqeda uhlupho lwamanzi kubahlali bakobulawayo lokuthuthukisa ezokulima. Uhlelo lokusebenzisa amanzi adonswa edamu leli lwasungulwa ngomnyaka ka-1912 lwaphinda lwathathela phezulu yi-National Matabeleland Zambezi Water Project. Uhulumende waqhatsha abavela kwele China ukuba belakhe bebambisana lenhlangothi ezimbalwa zelizwe. Ngimele iStudio 7 ngisenkaye nginguNokuthaba Dlamini.
Singangena kusigaba silandelayo sikhangele okwenzakala kule Melika. Namhla likhefu leJune 10th kule Melika okunanzwa ukukhululwa kwezigqili ezazingabikelwanga ngokukhululwa kwazo okusemthethweni eGalveston esabelweni seTexas. zakhululwa ngomnyaka ka-1865. Sokule minyaka emibili uMongameli Abraham Lincoln wethula isinqumo sokuthi kumele kukhululwe isigqili zonke. Abanye abamhlophe bala ukwenza lokho besithi abagqilazwayo ngabantu ababathengayo. Kuningi okwenziwa namhla ngabantu abatshiyeneyo kwele Melika ngosuku lolu. Kulabanye njalo abathi akumelanga luthakazelelwe usuku lolu. Siqoqe lomfundisi Rafael Mthombeni ngokunanzwa kosuku lwe-June 10th.
Kuqakatheke kakhulu babadube ngoba ukukhululeka, ukukhululwa nxa wawuyisigqili, ubusukhululwa kuthiwe khona namhla usukhululwe, usukhululekile lawe usungumuntu nxa kade ungaso wawukhangelwa njengokuthi asomuntu. Yinto sibile eqakatheke kakhulu, ilanga lokukhululwa kwezigqili ze-America lezi ezabanjwa izibhalo zithathwe e-Afrika ngodlame ngenkani zilethwa lapho kuzasebenza mahara.
Singathi kulandela ukukhululwa kwabantu kungazani kumi njani nxa sikhangela ke amalungelo abo isikhathanisa labamhlophe.
Khathesi balawo sibili amalungelo iminyaka yona le lokho ebakhululwayo kuze fika khathesi balawo sibili. Kulobandlululo yebo ubandlululo olukhona, kodwa-ke bangabantu labo bavota benza konke njengakhona lokho.
Ye kuyini okwenza ukuthi abanye abathi kusukululwa akumelanga ukuthi abantu bakhumbule ngalo into ezinjalo?
Aba batsho njalo bayaphambanisa ngoba nxa ukhululekile kufanele ukuthi ulukhumbule lolo suku lokukhululeka kwakho. Echurchi namhlanje upastor wangithi sikhumbuza wathi yena lolu suku oluqakathekileyo lapha eTexas ama-Texan aqalala ukukhulula izigqili lezi for 2 years besala kwaze kwaba yilo leli langa lapho bawukhulula khona ngemva kwe-2 years.
Kumele abantu balunanze njani usuku lona?
Ngokuthi bafundise abantu babo kube le midlalo, kube lezinto ezinjengazonezo, kukhunjulwe lapho kwavelwa khona ukuhlupheka konke okwenzakalayo lokukhululeka lokho sekukhona kathi ukuthi abantu kade sibazizwe sibili ukuthi bangabantu la kungakhathalekile ukuthi isikhumba zabo zinjani.
Lapha lizwe umfundisi Rafael Mthombeni olandela ezombusazwe eseDallas, Texas, khonapha kwele Melika. Athwele nzima amankazana ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla abayisebenzisa uma besesikhathini. Kubika uMark Peter Ntambe.
Abenhlanganiso eziphathisa ngendlela ezehlukeneyo njalo zikhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo abesifazane bathi baphakathi kwenhlelo zokukhuthaza ukuthuthukiswa kokutholakala kwama-sanitary pads ngendlela elula engaduliyo njalo etholakala kungelambhadalo. Unkosazana Memory Moyo wenhlanganiso ebona ngamalungelo amantombazana eKatshe Sisterhood uthi sebenanzelele ukuba amantombazana ikakhulu abaphuma emolini eziswelayo lasemaphandleni babhekana lenkinga eziningi ukungatholi lula imvunulo yokusebenzisa nxa besesikhathini ngoba idula okwamagama.
When ama-prices ezinto zonke go up, lama-prices ama-pads ayalandela because ngakhangela kathe sithi $1 something iphekeli yona lama-pads of which abanye babemele senze 2 packets or even 1 packet lona lelo ikuba nzima ukuthi alithole.
Uthi lokhu kugcina kusenza ukuba amanye amantombazana alahlekelwe ngezinye ke izifundo okwenza kukhanye angani abantwana abangabafana bakhaliphile ezifundweni nxa kuqathaniswa lamantombazana.
Ungananzelela amankazana amaningi nxa esesikhathini esesikolo they miss ama-school days due to indaba yokuthi nxa ngelamaphedi ukuthi ahambe esikolo kuba nzima cause 1 uyabe lama-pains, 2 akalama-pads. Once angastayina isketi or astayin from then it's something else.
Unkosazana eKenya Chifamba, umqondisi wenhlanganiso yeShamwari yeMwanasikana uthi inkinga ezinje zigcina zibangela ukuba amantombazana elahlekelwe ngamalanga afika kwama-5 okufunda esikolo nyanga zonke ngoba esesikhathini okuyikho okubafuqayo ukuba besungule umkhankaso wokubatholisa imvunulo owePads and Dignity campaign.
To have sinikeza
hathi amaphedi kuphela kodwa lokunye okunikeza isithunzi kumankazana okufana lesepa, i-toothpaste, i-toothbrush lethawulo lokunye okudingakalayo kumantombazane.
Uthi lokhu ngoba lomsebenzi usufuna ukuthi kube lokusebenzelana phakathi kukahulumende, inhlanganiso ezizimeleyo, abantu makhaza, abamabandla okholo, abamabhizimusi amancane lamakhulu, lakuzo zonke inhlangothi zempilo ukuze ufezeke kakuhle lomkhankaso. Kunje sebesabalale endaweni eziningi zelizwe ezigoqela iChihota, emaphandleni akoseke, eChitungwiza, lezinye indawo, njalo sebeqonda ezabeleni ezinjengeManicaland, emaSwingo lezinye, ngoba amanye amantombazana egcine sesebenzisa okufana lobulongwe, amahlamvu, amalembu, kunye lokunye okungahlanzekanga, odokotela bathi ngokunye okungadala ke ukuba impila kahle yabo ibe sengozini, kube lula ukuthi bebambele imikhuhlane enjengemvukuzane yesibeletho. Unkosikazi Elizabeth Chili, okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Parents of Handicapped Children Association, uthi lolu dubo kwabakhubazekileyo ngoluphethwe kabili loba kathathu.
Uncedo silithola lungenelani labantwana esilabo abaludingayo, njalo lubuya ngemva kwesikhathi eside khona kudingakala nyanga zonke.
LeZimbabwe libhekana lobunzima kwezomnotho okugoqela ukwehla kwamandla emali yalo, kubangela ukuqonga kwentengo. Lokho kubangela ukuba uZulu ethwale gadalala elwisa nalo kuphila, kugcine eseqakathekisa ukudla kulokuthenga ama-sanitary pads. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Kusasa lusuku lwesiphepheni olu-World Refugee Day. Inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi kulabantu bedlula izigidi ezingamachumi ayisikhombisa 70.8 million ababaleka emzini yabo kusukela ngomnyaka ka-2018. Ithi phakathi kwabantu laba kuleziphepheli ezifika izigidi ezintathu 30 million, izigidi ezingamachumi amathathu 30 million. Ithi kulabanye njalo abangelandawo zokuhlala emazweni yabo ngenxa yempi yomvukela. Kulabadabuka eZimbabwe abayiziphephele emazweni ajiyeneyo. Sixoxe lomnumzana Michael Sibindi odabuka eMatopo, wayeyisiphephele kwele Kenya kusukela ngomnyaka ka-1972. Okwamanje uselamaphepha aveza ukuba useyisizalwane sakwele Kenya.
Ngizalelwe ekhaya, kubuya sibe sibancane ngama-60 wona lawo sikhulele lapho eKenya.
Incwadi zeKenya zokuthi libe ngama-citizen selaziphiwa yini kumbe wena abakakuniki?
Hayi, sisaziphiwa. Sazinikwa mhlaka-20 December 2020. Ngililanga sakuqhutshezwa khona ama-certificate ethu okuba ama-citizen eKenya. Khathesi ne-ID.
Kwakume njani ungakatholi incwadi zelezi?
Hayi, impilo yayinzima. Yazi umuntu uma even uhamba labanye yavuka into ethi nana ngasenzeni lokhu, kuzothiwa wena ulazi incwadi yini, lo omunye ethi ngilazi, lo omunye ethi ulazi, wena usithi awula, abanye sithi akusayenzi kuyo, ususala, abanye seyenza abakwenzayo. Impilo yethu ingeyokuthi nana udinga upelishele nithole lokudla lokuthelela indlu. Yimpilo ebesilayo iminyaka yonke leyo, ukukhula size siya abantu, namhlanje sesilabantwana nabazukulu. Impilo yena leyo. Kodwa namhla ngikhuluma nginje, kathesi sengilalapha engihleli khona okungakwami.
Kwakuhle khonokho-ke ukuthi kunjalo. So uzwa njani ukuthi isule ndawo yakho njalo sungasebenza okusemthethweni kwele Kenya khonaka?
Hayi, kathesi kwakuhle ingathi loba namhlanje sikhuluma siyenze nje so. Into zonke ezimotshakala loba kwelizwe sibili ngiyakwanisa ukukhuluma ngakho ukuthi hayi umkhokheleli wethu uyasomisela ngalokhu lalokhu, ile right yokukhuluma sengizwe futhi ngenathi nomkheni.
Abantwana-ke labo sebelincwadi kumbe kumi njani?
Abantwana sebelezincwadi. Engikhuluma nje bengisithi nanoma yedwa ngifuna ukudingela umsebenzi kupolisi.
Laye uyafisa ukungena esipoliseni?
Nathi silabangani abangamapholisa abayesithandaza labo because babeyisikhulu esithinana, hayi uma lo mntwana ofuna ukuthi ngimbhalise ngambhalisi umsebenzi. Yikho ngifuna ukubabuza kubo bonke abantu abangizo bazazinikela ebhala. Nathi iningi yabo baqeda i-form four abalutshandile abafika i-8 form 1 form 2 njalo bafundile.
Yes, singathi kolombo lokho elijova ukholo lwenu lwesipostoli, usitshele ukuthi lisonta yiphi angkhona esipostoli njalo libanengi kanganani kolapo.
Ngathi izonto yiyo ezenza ukuthi sizwe sibe lezincwadi. Ngathi sasingasoze sihlale eKenya singelaa msebenzi esiyilandileyo or walandwa ngabobawo. Ngathi umsebenzi owenza ukuthi ngana sibe lapha siba ngabantu abangalazincwadi yimsebenzi wesonto leyo.
Umnumzana Michael Sibindi udabuka eMatopo esabelweni seMatabeleland South. Besixoxa laye ekwele Kenya. Saqhubeka ngodaba lolu kusasa. Sokwisikhathi sokubingelelana.
Ngingumisisi Mtereko uMahlabangana, ngibingelela izingane zami uNewton, uyigi, uRobeti, loLeslie, lobaba, labo anti bami abasesiganda ekhaya lakithi. Ngiyabonga, ngiyabathanda kakhulu 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 bonke laba bantu embabingeleleyo.
Ubingelelayo uChristopher Nyathi Kontali Sigaba, Mbiro Omuhle. Ngithi linjani babirwa lisuhile jwani enkhuphuke ngiyobingelela kwamaluma mphela ekoshusha badala wunda. Ngibingelele futhi laso sonke isitshaba sezabhu, ngithi mazaphamahle liphile mazaphamahle. Ngakhohlala abafana bami abase-St Paul, ngithi bafana ubabuyalithanda uNqobani Nyathi Bobangane Nozo, likhule bafana bami lifunde lizokhokhela izabhu.
Igama lami nguWunisha Lihlungane, ngihlala eXalanga e-village under Tsunkunyane Primary School endaweni yaseFelabusi. Ngithanda ukubingelela laba bantu. Ngiqale ngesithandwa sami engihlala naso ekhaya uMahlilida Ncube, ngibingelele bonke nabazulu bami engilabo uThandeka, uAyanda, Nomthandazo, ikhuluma loNcuncu, uNomusa, ikati njalo noNomvula. Ngiyeke ngiye endaweni yasesigodini lapho kukhona umalumami uDJ Chuma. Ngiyambingelela kunye nomalumami ongumfazi uMasibanda uGaluza, ngithi kabaphile. Ngibuyele njalo futhi eFilabusi, ngibingelele ibandla lonke engilikhonzayo le Truth of Jesus Assembly okugoqela umfundisi uK Ndlovu. Ikati lebandla engilikhangeleyo engingumfundi waswalo eKhilani, ngiyababingelela bonke. Ngibingelele nendaweni yaseSimbiti phansi kweTshunkunyane Primary School kulo dadewethu uNamkhululi uSoneni, ngiyambingelela kunye nabazulu bonke. Ngiyabonga basakazi.
Linjani basakazi bonke bakaStudio 7, ngalinjani abalaleli bakaStudio 7 ngendawo ngendawo. Mina ngikhuluma layo ngusesabo, sesabo kwaSpanda wasendaweni yaseNyathi eDromaland kuvillage 9. Andibulisa umama wami onzalayo, ngithi ngiyabonga ukuthwalwa ngumama esisini sakhe 9 months sidla mahara. Ngiyakubonga konke, ngibulise labo mama bonke nje ngibahlonipha ngokusithwala kwabo. Ye, ngibuye ngiseCountry Park lapho engihlala ngikhona ngokusebenza. Ekhawuthi Park lapho kule muli yami khona, ambulela kelunamntwana uMancube, lezibulo lami uAnita loRomeo Thulani, ngokulandelana kwabo uManqoba loNqobile loNqobani loAndile. Ngithi ngiyabathanda abantu abami, likhule lingcine njengoba lami likhangele. Hhayi, ngiyabonga, angilokuningi engingakukhuluma. Studio 7 sibonga uhlelo.
Siyabonga labo ngabalaleli be-Studio 7 lamhlanje siphetha-ke uhlelo lwethu ezinye kade sikhokhela. Kuyaxokozela ekubandla le-Citizens Coalition for Change ngenxa yokungethulwa kwamagama acacileyo abazencedisa kukhetho olukhulu oluzayo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngoluvalelisa ngumthembo Sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muZimbabwe.